soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 27 kuMpandula 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uqhubekela phambili umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York.
Ukudivalwa kwezindlu lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces.
I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo se-Zimbabwe gold kumbe i-ZiG ngokuyisilinganiso sokungamajumi amahlanu ekhulwini 50%.
Sengiye-5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo.
Abantu abaningi sebephephela kusomandla ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kwele South Africa bamukela amatambo amaqhawe afela eZimbabwe leZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokeli yamazwe atshiyeneyo lokhu isethula imibiko eqakathekileyo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha kwele Melika. Kunenge okwethulwa emhlanganweni lo. Intethelisi ndaba ye-Studio 7 kuTabuka Ncube usemhlanganweni lo eNew York. Ngesizwe ukuba usiphatheleni namuhla.
Ubone kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo kakhulu emazweni omhlaba ezigoqela ukuguquka omumo omkhathi, izimpi ezikhona kanye lokuthi kube lokuthula lohulumende wentando kaZulu, udaba bekulinganiswa kwamathuba kanye lokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo lokulwisana lobumpofu ebantwini.
Nxa sikhangela ke kuzwekazi le-Africa kwini okhulunywe kakhulu ozwela ungani kuyathophela?
Ludaba lokuthi amazwe e-Afrika kumbe ilizwekazi le-Afrika lithole esinye isihlalo kwinhlanganiso ye-United Nations Security Council ukwenzela ukuthi ilizwi lezwekazi le-Afrika lizwakale kumihlangano ye-United Nations Security Council. Kuludaba olukhulunywe ngalo ngumnumzana Shaba obemele umnumzana Mnangagwa kanye lomongameli wele South Africa umnumzana Ramaphosa laye ekhulume ngalolu daba phakathi kwabanye abakhokheli base-Afrika.
Sibona njalo ke udaba lwezimpi lezi ezikhona i-Israel, Hamas, kuzobuya le Hezbollah, i-Russia, Ukraine, tibathene ngakhonoko.
Umongameli wele Melika ekhuluma lapha sikhumbule ukuthi ngokokugcina kwakhothi ekhulume kulo mhlangano ukhuthaze ukuthi kube lokubambana lokuthula emazweni omhlaba, ekhuluma ngezimpi lezi esithi esengathi zingamiswa ziphe. Kodwa-ke umongameli wele Israel ekhuluma namhlanje ekuseni ubambe ngodaba lolo olwempi elizweni lakhe esithi abasoze bame nxa abantu abathunjwa yiHamas bengakatholakali. Kodwa amanye amazwe lawo abekhuluma ngodaba lolu ekhuthaza ukuthi sengathi kuyaba lokuyekethisa ukwenzela ukuthi kungabi lokufa kwabantu abaningi. Njalo abanye abakhokheli base-Afrika labo bebekhuluma ngodaba lwempi ese-Sudan kanye nezinye ezokucabana besithi hayi kufanele ukulungisiswa lezi ndaba. Bekhuthaza ukuthi kube lohulumende wentando kaZulu njalo kumiswe ukuthathwa kwamandla kumbe ukuhluthunwa kwamandla ngamabutho esithi lokho kuletha ukungahlaliseki kuzwe lase-Africa.
Lo nguTabuka Ncube, intethelisi izindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo se-Zimbabwe gold kumbe i-ZiG ngokuyisilinganiso sokungamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mshayabane uthi benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe luhlangothi lwe-RBZ Monetary Policy Committee esokuthi kumele i-ZiG ithengwe njalo ithengiswe ngesisindo sayo emkhambo wemali hatshi okufiswa libhanga leli. Okwamanje idola leMelika lithenga amaZiG afika phose amajumi amane 23.4, belithenga amaZiG alijumi lanye lane kungakabuyiswa isisindo seZiG. emkambo wensita idola lemelika lithenga amazig edlula amathumi amathathu 33.3. Ukwa kwesisindo sezig bese kusethusa amavinkili amakhulu atshele uhulumende uba alakho ukuvala uma ebanjwa ngamandla ukuthi athengise impahla ngezig ngatho idola lemelika. Uze sihlaziye udaba lolu siphoqele ingcwethi kwezonoto uMnumzana Stevenson Dlamini.
Ukuthi valwa kwezigi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu i-determine i-market forces. Lokho kutshoyo ukuthi isisindo semali kumele sithiwe ngamabhizinisi, hatshi ukubana sibe esilethulelwa ebantwini. Isisindo semali kumele sithiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla, imali iphenduke endaweni eyiyo.
Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho, abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakuthi avale, kungahamba njani khona?
Ye, bonani uZulu seza kunanzelela. Osekumele osekubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi khala ukuswela imali. Kothi uZulu sekuhlaka kunanzelela ubana how akusela mehluko kakhulu, kangcono uthathe imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambe semkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezompahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ihle yaqonga izigo okunye okumangalisayo, bathini khona?
Ayi, bengeza kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithu sayethukile ambona ukuthi sihlaqonga, sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini, njengoba kathesi sekulula ukuthi umuntu azingenile emagrosa yemali yakhe leyo kulokuthi aye emkambo emnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule umkhuba wokuthi vele ufuna ukusala uqansi.
UMnumzana Stevenson Dlamini yingcweti kwezenodo esebenza eNational University of Science and Technology besixoxa laye ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lwendlala, ukuswelakala kwemisebenzi lesimo esibi somnotho kwele Zimbabwe zokusenza iningi labantu lingene kumabandla enkolo atshiyeneyo likholwa ukuthi impilo iza kuba ngcono. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Impalo yesKristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo ayikaguquki. Unkosazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba e-church, bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala, ama miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza, nisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali onale e-church, maybe kungatshintsha but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akulalutho elitshintshayo, impilo yami still is stuck.
Unkosikazi Nyasha Muvelimilayo uthi kudala enikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlalakahle.
Ngabe ngizikhipha sekulezimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo, naye sikhiphe
ngithola ama $20 ama $30 kodwa ni imali yami yabe ngingatholi ukuthi ngikwazi ukugcina kodwa ngikwazi ukukhipha imali yechurch.
Amabandla enkolo asimemethekele izwe lonke njalo amaningi akhona gijimisa imali. Umposo lobone kanyathi owe Zion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile. Kunembali yama jailbird. Abathe bevelejele bathi ayi thina nxa sake sakutshila ukujonga ukuthi these times uzajonja abantu bengumntu bayabazi abantu bokuthagetha balwazi ulusu olungafundanga lwazi usisa ilolu kholwa masinya lungakhola sikilona naligcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhathana kodwa uluhlu olukhanyiseleyo
ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas weChurch of God uthi bandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo alithathi mali.
Singabona kule need ngokulapho sinceda
kuyo. Kukanti umfundisi omkhulu President Christ Church uKegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abanqobi bethu yini lokho ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona la amathethi esiwabona ehluma indawana zonke inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSen Spanda amabandla ezokholo ye-Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa ibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaye emsebenzini akula msebenzi akula zimali baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi konke lokhuyana yikuqileka kwabantu ngabo siyabasongamaqili ibusela akula bhayibhile elikhona la.
Usibandla uyaphambili esithi somele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo aqila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kubo Rwanda bagcine bevala amachurch amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhile lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa. Kambe zinsuku zokugcina lezi na Ni mana studio 7 ikamana mwenza Jesus Banda.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usencume iZimbabwe ngendima enkulu yayidlala ekuletheni uzibuse kwele South Africa. Uthi usekhumala usipha lolu daba esePitoli kwele South Africa.
URamaphosa wethule amazwi la namhla eFreedom Park ePitoli embuthanweni wokumukela amathambo amaqhawe angamachumi amane lambili 42 afela eZimbabwe leZambia ngesikhathi sempi yenkululeko yeSouth Africa. Ubonge kakhulu iZimbabwe ngokugcina amaqhawe enkululeko esithi lokhu kwasiza kakhulu ukuthi eleSouth Africa lithole uzibuse.
They provided material assistance and support. These countries dedicated themselves to our cause.
Abantu beZimbabwe baphathisa ngokudla indawo zokuhlala ukugqoka langakho konke kwakudingwa ngamaqhawe ethu. Bathatha impi yethu yaba ngeyabo okwafaka impilo zabo engozini kakhulu. Kufuze sibabonge singaqedi ngomsebenzi wabawenzayo.
We say thank you and let's give them a good round of applause.
Amazwi kaRamaphosa agcizelelwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula. Wayengumlweli wempi yenkululeko umnumzana Dan Hato owaze wafunda eZimbabwe ngemva kokulimala kwakhe empini eBotswana. Uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zifundiswe kakhulu ngendlela iZimbabwe eyazinikela ngakhona kunkululeko yeSouth Africa.
Sinenxaxhebe kufanele siyidlalile. Xa ngaba enye i-country inengxaki enayo, kufanele sibe nendima esiyidlalayo. Asinawuthi hayi abantu bazothatha imisebenzi yabo. Yes, of course, zikhona ezinye. Asithi makube nje kuphela sonwabe kungene wonke umntu. I-government yethu need to regulate that. But akufanelekanga abantu abafikayo apha bade baluze bomi babo simply because asixolanga singama South African.
Lezi nkulumo ziza ngesikhathi lapho kule ndaba mpikiswano enkulu ebulenjini beinternet phakathi kwezalwane zakwele South Africa lezi Zimbabwe ngodaba lokuzingelwa kwabeZimbabwe abangamaphepha bebanjwa bebuyiselwa ekhaya. Abanye bathi abanikwe amaphepha ngoba labo baphathisa le South Africa ngesikhathi libhekane lohlupho lwempi. Kodwa kabanye besithi ngeke bekele abeZimbabwe bethatha imisebenzi yabo labo beyifuna. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lacy Mlilo uthi uthemba ukulethwa kwamathambo amaqhawela ayigcinwe yiZimbabwe kuza kwenza bemukeleke ngcono kwele South Africa.
Lokhu futhi kuzoletha isifundo esikhulu kakhulu kuma South Africans ukuthi iZimbabwe idlale indima enkulu kakhulu kule democracy. Ngoba masicabanga kuye kwaba khona ukuthi amasosha ukungena kwawo ngale ayehambe bulala ezihambe bulala namanye amaZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziribi utshele abebebuthene laba ukuthi amazwe omabili la kufanele asebenzise imbali yempilo ukuqinisa ubudlelwano bawo. Mele Studio 7 ePitoli kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Sizizwezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya weNew York umnumzana Eric Adams obotshwe izolo ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba namuhla. Wetheswa amacala okwamukela izipho kuziphatha amandla zikarhulumente wakweleTurkey kusukela ngomnyaka ka-2014 langesikhathi ekakasela ukhetho lukameya ngomnyaka ka-2021. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ebona ngenswelo zabesifazane kuzwekazi le-Afrika abemba okutshiyeneyo ye-Women in Mining Africa ithi kumele kuvikelwe omama labantwana abasebenza emigodini abakhahlanyezwa nezinye izisebenzi abaqhatshi labathenga okwenziwayo. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
Lesi yiso isikhathi esifaneleyo esokuthi sihlolisise ukuthi singaphi ngobudlelwano beMelika leIndia, ukutsho umnumzana Richard Verma, umsekelika nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende weMelika, echasisela inhlanganiso yeHudson Institute. Sesingena kumnyaka engamashumi amabili lanhlanu okuphumelela kulobo ubudlelwano, ukuphumelela ebesingakucabangeli kuminyaka edluleyo. Inqubekela phambili le ilethwe yikuguqulwa kwemithetho emazweni womabili kungatsha eziqakathekileyo ezigoqela ezamandla okusebenzisa kunhlelo zethu ezomvikela lezokuthengiselana. Ngempela owayengumongameli umnumzana Bill Clinton nguye owehlukanisa iziqondiso ze-India lezeMelika lePakistan. Lokhu kwasiza ngoba kwabangela ukuthi kulesivumelwano sezikhali ze-New Deal phakathi kwele Melika lele-India okwakumqoka ukuthi kulethe amandla asetshenziswa kulezi izikhali e-India. Okwalandelayo yikuthi isivumelwano lesi silethe intuthuko entsha ekusebenzeni ndawonye kwezomvikela, kuchasisa umnumzana Verma. Amabutho amazwe omabili azwisisana akukude lapho esasingavunyelwa ukuthi sikhulume ngokusebenza ndawonye langokumanyana. Sesilolonga amakhono siphinde siqeqeshe ndawonye, sesilungisa inhlelo eziphakemeyo kulomhlaba ezobulembu. Konke lokhu kulomthelela wokuthuthukisa ukuthula lokuhlaliseka kuhle esigabeni se-Indo-Pacific laphambi kwalapho. Ukusiletha kweyinye intuthuko esiyenzakele imizamo yokuphathisana ekulwisaneni lokuguquka komomo womkhathi. Kusalokhe kunomsebenzi okumele wenziwe, ukutsho umnumzana Verma. Kodwa nxa amazwe amabili phakathi kwamathathu ayiwo asezingeni eliphezulu ekubangeleni lokhu esebenza endawonye kulolu daba, kuletha isibonelo esilamandla ngokubaluleka langokuphuthuma kwalolu daba kwamanye amazwe lakumafemu azimeleyo ukuthi lawo alwisane lalolu hlupho. Umnumzana Verma uqhubeke wathi umthelela wezomnotho phakathi kwengatsha ezizimeleyo kwele Melika lele India lawo uyancomeka. Amanani kwezokuthengiselana kwethu asekhuphuke kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2000 kuze kube lamuhla. Ukuthengiselana phakathi kwele Melika lele India kubonakala ngemisebenzi yeMelika izinkulungwane ezingamakhulu amane lamatshumi amabili lanhlanu, i-425,000. Kutsho ugatsha olubona ngokuphathelane lalolu daba olwe-Commerce International Trade Administration. Beka inyanga ezimbalwa ezedluleyo kulandela ukuzimisela kwenkampani ye-Micron ukuthi yakhe umtshina wokuhiqiza ama-conductors obiza izigidi zamadola ezingamakhulu ayisishiyangalombili lamatshumi amabili lanhlanu, i-$825 million eGujarat. Beka njalo ukuzimisela kogatsha lwe-Development Finance Corporation ngamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-$500 million ukuthi lusekele imizamo ye-First Solar e-India yokwakha imitshina yokuvuna amandla elanga eyama-solar panels. Ngicabanga ukuthi singathi sesingene esigabeni sokuthi sihlanganise ngokupheleleyo ubudlelwano beMelika lele-India, ukugcizelela uMnumzana Verma. Sihlanganise ukuthi sisebenza njani ndawonye, sihlanganise lokuthi sihlola njani ukuthi sibone lapho amazwe ethu ethuselwa khona, lalapho kulethuba lokuthi athuthuke. Siphinde sihlanganise ukuthi abantu bethu bengaphila njani, futhi behlale njani ndawonye. Kugqiba uMnumzana Verma.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abahleli njani linjani lonke ngesigaba, hayi izanu yona shem, hayi muntu ongazi ngezanu or usaphumputha saphumputha ongazi lutho. Hayi ilizwe lakithi angeke liphucuke esilungu libuswa yizanu for iminyaka eminingi lihluleka, and manje soku west bed to west yokungcono nje emuva ngale, hayi manje khona sokuwe sibantu bakithi. Kungako thina abanye sithi ilizwe alike libuye ezandleni zethu zasemathebeleleni kubathwakazi bethu. Kukhona okungatshentsha, kukhona okuzoba li-different ukuze nathi sibone ukuthi siyenzela abantwana nezulu zethu ezizayo. Ma singabe lokhu siqakazela izano le ebusayo le, hayi siyitshela amanga empeleni, siyitshela amanga angeke kulunge nabo laba bakithi abakhulumela bona bezanu bayidike imithetho i-ikonomi yekwasha kwacu ngoba bona bayadla kamnandi bonke laba.
Silibone Studio 7, Silibone Studio 7. Na khona kubi. Hayi thina sesaba ngabantu esingaziwayo lokuthi singabantu sezana. Kambe ungabona abantu besuka bezofika embizeni yakho befike bezithaphele bezithaphele. Ubuzubuza ukuthi bazithaphela kanjani. Lapha sokubonakala phela ukuthi izanu kayifuna ukuthi kwazi ukuthi izaphu ikhona. You can't come and dig ama graves abantu belokuzenza beMK without consulting izaphu lamazipra. Bebe yiba bakhamba ukuthi hayi njoba abantu laba besilala embhedeni oyi-1 thina yithe saziyele ezezanu ukuthi babehamba nobani, yithe saziyele urungu ukuthi babehamba nobani, kobulawayo yithe sazi ukuthi babehamba nobani. Kodwa ha izanu kwenzile izathatha labantu vele. Most into ababalekelayo ukuthi abanye abantu laba abe-MK babulawa igugurawuni. Kasi yiyo iproblem ekhona abantu asingayinanzelelini kuloku gangathizo kwenzakalayo.
Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila, hayi sihlale endaweni. Kunenkulumo zabantu laba esuka liba interviewa la. Kule nkulumo ekhulunywe ngobaba uRichard Moyo, mabembuza ngendlala abantu abakhala ngayo, kakhuluma ngobaba njengomuntu okhulumela abantu besiNdebeleni ozwela ukulamba kwabantwana. Ukhulume ngazi njengomuntu kumbe hayi esingathi njengane mdala. Maye sithi yena ngabe kukhulunywa ngentandane nothi ngabantwana balabazali, abantu bahamba besiyaphuza utshwala bengahambisa abantwana esikolo, kanje vele amaNdebele silembali yokuthi asifundise abantwana. Engumuntu owakhethwa ngabantu ukuthi umele abantu, yikuthi laba bantu beZimbabwe hayi ukhetha nje abantu, umuntu vele wezanu phefu ozacabangela ilizwe leZimbabwe akekho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Ichi Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Uhlelo Waza Friday livingi sihamba lomculo weKwaito oqalisane kunene. Ozibiza ngegama elithi Big Q the Largest emculweni. UBig Q dabuka eKezi kodwa uhlabela eKwaLebotswana. lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Stop the Violence. Nangexoxalo nthukameli Inkomo weStudio 7.
Kiss you on the beat.
Well, I'm a fan to come back, say we change. You mean I be too big in the life? I just put the food to me. Who's what I hate? I'm gonna kiss with the beat now, who's ready? When I see a sunset, when I see a red set, I feel it, I feel it.
Ekunjani umsakazi, kunjani umsakazi wami omuhle. Mina ngizalwa eKhizi, esigabeni saseMaqhina Village. Qale ukucula ngo-2022 kungo-December, la engakhipha khona i-single track yami eyayithona Stop the Violence, Peace. Looking ngicula, ngikhipha i-single kungo-2023, ngaphinda ngakhipha amanye angu-5 sengigcwalisela i-album yami yokuqala eKwaito.
Wake you outside, feel it, the man. Ice. Ice. Wake me outside, feel it, the man. Ice.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangakwazi ukubana bangithole kule nombolo ezithi zona 0027 7266 2070. Kuyizo njalo inamba engisisebenzisa kuWhatsApp lezi. Ngicula ngiselizwe ngaseBotswana lapha engicula ngikhona. So ufisa ukungilandela kuFacebook uyasetha laphana kunini Big Q the Largest, uyalibona ipage lami. Ngikhona njalo la kuYouTube, ufuna ukuthi mhlawumbe angixhase kuYouTube asubscribe ingoma zami, uyangena njalo kuYouTube asetshe uBig Q the Largest, uyangithola lakhona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Bengicela ukuthi abalandeli balandele kakhulu ingoma zami, engomeni zami eziningi ngihlabele kakhulu ngixwayisa, ezinye ngikhuza into ezifana le-violence, ezinye ngikhuza into ezifana nama-drugs, ukuthi abantu masingathathini ama-drugs. Kuyiyo i-message engiyiphethe kakhulu. Abantu abaningi abamanje sebesebenzisa ama-drugs, so bengifisa njalo ngicela ngixwayisa ukuthi abantu asiyekeni izidakamizwa, siyekenini njalo i-violence emakhaya, i-gender based violence.
Lapho namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York. Singakehlukanisi-ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo se-Zimbabwe Gold ngokwisilinganiso sengama-50%. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu uThembayo, Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.